studio 7, studio 7 njani show zama ayithina siyaphila. Tunamakhalanga lokhuluma. Yeah. Uyazi inyamangala abantu bezimbago mabelo kwekuzathi izani lamasitha atholayo. Ukuthi abantu bezimbago kanti vele banjani engqondweni? Baphilile. Kodwa mbona ukuthi khona umuntu ophile ezimbago bonani bonke abantu abaphila. Kambe abantu babelo kwebebhizi ngepart 1 ipart le 42 yezela into iyenza abantu bahlupheka. Kathesi abantu bayaxotshwa kwamanye amazwe bayatshaywa ema-South Africa. Abantwana bayadubeka kodwa lokho eligijima lilandela izanu. Okuthi izanu lilandelela ukuthi izalinceda ngani kangikwazi. Ngoba kathesi ibhizi linika kunoyeni yakho nobuye emavoti. Iqeda amavoti yazimela iyakhohlwa ngani. Lina bejelane ukuthi livotele le party elifuna ukuyivotela kutshintsha izanu iphume kuphela. Likhohlwe ngale izanu yeli le. Kathesi okugalo bazikhulumela into engazwakaliyo babantu abadala ngazi ukuthi banjani. Kumbekala abantwana abantwana kubasemakhaya kwekhuluma into oyithandayo. Abantwana bayadubeka kodwa bakhangele bazikhulumela into oyithandayo.
Ye, kwisitudio 7, kwisitudio 7, kunjani lonke basakazi nabalaleli. Ye, ijaha lakomahlaba ithala elikhulumayo leli. Ngiletha udana kakhulu ngabantu bakoqondwayo laba abavumela umsindo yokuba e-violence obekulusiko esingalwaziyo kithi sesilubona lukhona kithi ukuthi soluvela ngobani asazi. Ma kuyibo abantu bakomahlaba ithala kumajiyamfundo abengaleyo ndlela into zemzina ukusifoka kithi lokhu. Ngidanile kakhulu abantu emaphandleni abakithi abalokhu bekholelwa ukuthi kuthe oholayo mbani bethiya abanye phandle befaka abanye phakathi bekholela ukuthi bebeleku beholiswa. Ilizwe lisifileyo ukuthi lizimele lodwa abantu baphile nanku phela lokhu bevumele ukuthi bavotele uhulumende owehlileyo ukuthi abagcine ngile iqiniso elikhona. So hhayi ngidanile kakhulu kuye kanti abantu bezansemandebeleni laba ngiyamangala ukuthi kathi ababoni ngani ukuthi uhulumende bahlezi ukuza kangaka. Kube kanti sizwile lo mama lo owe-education esithi khona okwenza ukuthi ungabe lama-teacher esindebeleni ukuthi abantu bemandebeleleni babafundanga bagijimele kuye egokothi okuphose kube leqiniso phakathi nanku phela ungakhangela abantu abaningi bakithi bakholeke kubasegothi ukuthi mhlawumbe kuyinto esebenzayo kathi into engamelanga isebenzi. Ngiyadana ngalokho kakhulu.
Ngiyabonga Studio 7 njani. Ngiyabingelela ngicela ukudlulisa lami umbiko lapha. Ngizokuthiwa umnakagwa ufake ibhinga enhliziyweni yakhe ngoba sokusenziwa konke sokusakhiwa. So lathi siyilupane besicela ukufakwa enhliziyweni yakhe. Akasifake lathi sinomsebenzi laphana emathiya, emathiya wathi kunesikolo laphana emathiya secondary. Yakhiwa sakhiwa izakamizi yahlanganiswa ziyapatanisa koloko khona. Abantu abasebenzi imisebenzi ayikho elizweni njengoba kusazakala. So nje abantu ababhadala imithelo njengezakhamizi sisenza konke okufunwa nguhulumende sikhipha zonke izimali azifunayo. Uhulumende sicela kuye azoyenza umsebenzi wakhe azoyakhela abantu isikolo. Abantu abethu bengavuki ngo-3 ebusuku beselanda isikolo sekwarayi ngoba bavuka ngo-3 ebusuku beselanda isikolo sekwarayi lelupaka ukuze bejike bebuye ngobusuku futhi. So sicela ukuthi asenzele njalo uhulumende ngoba silo MPO useless songelancedo okubuya ngokuthi bedinga amavoti kuphela. So besicela ukuthi angazi azodinga amavoti engakhanga isikolo akaboni iplan lohulumende wakhe bafakane enhliziyweni lathi basifake bazosakhela isikolo lapha. Ngiyabonga kakhulu ngisazobuya futhi ngizokhuluma ngalolu daba ezilonge ezikungenzakalanga lutho. Cela nje labanye abangabe fisa ukuncedisa zikhona indlela zini zokuxhumana lathi. Siyabonga kakhulu ngizabuya ngibuye futhi msakazi. Ngiyabonga.
Salubonani, bingelela sihlobo zami, bingelela ku-Studio 7. Sithi linjani endaweni zonke likizwe, ngiyalithanda njani? Ngithanda kakhulu bantu bakithi, ngithanda nje ukuthi abantu bakithi la. Ngithanda futhi ngiphinde mbonge ini. Indawo elisiphakela zona nsuku zonke. Indawo ezinhle ezingakhethi ihlangothi, hayi siyabonga kule ndawo. Sizwile ukuhlukumezeka kwabantu bakithi, abantu bahlukumezeka mpela bakithi behlukunyezwa izana. Kuyakhathaza mpela kuzwisa ubuhlungu kakhulu ezinhliziyweni. Ngicela lami ndifunde indaba zami. ngiyacela bakithi kakhulu sizothi ngabe siyavotelana i-Triple C kahle kahle ukuthi manje siziphakathi ngapha emazweni ungayezukuthi gciniwa wena kahle i-Triple C ukuthi abalandeli babaningi singaphe emazweni ngikhuluma kwalapha nise-South Africa egoli igama lami ngumoris ukhumbulana kongwenya sendlulisa amameseji ama-odium amaningi afike ngazi ndawo angaze ngwezwe ngiyafisa ukuthi ngabe siyavote i-Triple C iwine bakithi.
Ama results ama by elections la enziwe this past weekend ahambe kahle kakhulu ngoba izano ibone ngathi winning nanti imali iwine kuma by elections mina vele ngicabanga ukuthi i-CCC ingangeni kuma by elections ngoba bayalimazisa abantu ngento zama one councillor seat one MP seat angalancedo abantu besale sebelimele bona abamelele the actual ukhetho bangayenzi njalo amarali amaningi bazaqedisa abantu abantu isilwane sezizondile nxa isilwane sezizane sezizondile sotiti sogawule sebephithizela sokuba yingozi ebantwini especially abahlala emakhaya. So i-CCC yona ingagcini ibonakala ingathi izawina next year bengavele bageje babone ukuthi abantu sebebalahlile abezizane bazaqeda abantu.